zimbabwe utubo liyazakala ke ukuthi hayi isivuno sezimbabwe esomumbasanga sibe sihle ngaleso sizathu wonke umumbu esiwutholayo uvela ngaphandle kwamanye amazwe ungakhohlwa ke ntunga ukuthi ilizwe lezimbabwe ngalilayo lokho okuthiwa ngama lines of credit lamazwe amaningi emhlabeni so ke ngezinye indlela nxa lingala line of credit into zonke kufanele bazithenge ngemali yangaphandle kwamazwe iSD ngezinye indlela eyicash so kufanele kuqale kudingakale ke icash yokuthi itholakale ibisi siyathenga lowo mbu so mbonani ke kulobunzima bokuthi ke icash ngathi imali yangaphandle kwamazwe itholakale ngobuningi bayo ukuthi ke umumbu ubuye ngobuningi bayo so yibo ke ubunzima obukhona elizweni engingabutsho kathesi
ngezinye indlela impupho yomumbu eliyabe lizithengele wona phandle kwelizwe intengo lani libuya likhuphule
nxa umvumbu uthenge ngaphandle kwelizwe ke ufanele ukuthi ke uthengise ngemali ezakwenza ukuthi ubisele imali leyo othenge ngayo at the same time ukwanise ukuthi uholise izisebenzi ubhadale le mfanelo okufanele zibhadale nxa kuranwa ibhizinisi so ke ngezinye indlela akulula ke ukuthi leyo mpuphu ibe yimpuphu elentengo ephansi ngoba iyabe vele ithengwe ngentengo ephezulu so nxa ivele ithengwe ngempendle ngentengo ephezulu layo izathengiswa ngentengo ephezulu asiyiqathanisi ke lala ekahulumende ngoba yikho ekahulumende ingatholakali lula ngenxa yokuthi ile ntengo efakwe nguhulumende ukuthi kufanele ingathengiswa ukudlula intengo enje kodwa ke leyo ntengo ayingeke ithi ngesiphiwa lokho esithi ukusustaina ibhizinisi ukuthi ayingeke ikhulise ibhizinisi ngoba iyintengo eyabe kuthiwa alithengise ngentengo enje kodwa ke uhulumende abe sesithi hayi sizalibhadala ke imali yeni le eliyabe lihlise ngayo kodwa ke kuba nzimanyana ngoba eZimbabwe inflation yangkhona ingani iqanise kakhulu le mali yangkhona lanxa uhulumende eseyibhadala after kubo 3-4 months iyabe singaso mali elongcedo iyabe sidliwe inflation
udaba lukahulumende olokuthi lina njengabosomabhizimusi kumele lehlise intengo ubona lusebenza yini
ngibona engani ukusebenza kwayo kuzaba into enzima ke tunabili ngoba kakulula ukuthi uhulumende aphonge uvuka sithi sezimelayo laba amabhizinisi ukuthi behlise intengo ekwehliseni intengo yikho kuqala khona ukubona ukuthi zonezi zinto eziyabe zehlisiwe zizabe sezitholakala emkambo womnyama ngoba phela eZimbabwe okwakathesi izinto zonke esizithengisayo kwezamabhizinisi zizela-ke ngaphandle kwamanye amazwe nxa zivela ngaphandle kuya ngokuthi ngithenge nemalini khona ngaphandle ngakuthwala ngakufikisa lapha eZimbabwe ngemalini yikho okwenza ukuthi-ke kube sokuphuma intengo lezi esizibonayo kodwa-ke nxa sokuthiwa-ke kuyakhontrolwa-ke ama-price ngibonani kuzaba lohlupho olukhulu ngoba sikhuluma kunjenje lokho kwaqala ukuthi kuyakhontrolwa i-price yempuphu sokubonakala impuphu ithengiswa emkambo wamnyama ngenxa yokuthi-ke kwenziwa yikho khonokho ukuthi uhulumende ufuna izinto zithengiswe ngentengo ephansi kodwa zona-ke izinto zangkhona zingatholakali lula.